Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPractice Jeremiah. Ngimele uSthandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele ePhalamende, unkosikazi Sichelesile Mahlangu, ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka 25 over 16 days of activism against gender-based violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kanise from ikakhulu omama bayahlukumezeka emsebenzini, so silama-programs ezithi okwakhathi esesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene e-parliament ekhangele ukuthi omama baya-abhuza esikhathini sokuthathela imisebenzi or bapromothe laphana emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu, then labo umsasa project bazabe bebuya labo befundisa omama amalungelo abo ukuthi izinga umama engafuni kuya emacansini ulelungelo eligcwelele ukuya kuya emacansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulapho ukuthi umama izinese esikhathini efuna ukungena laye emacansini, but abavulana bazamtshela ukuthi umama ulakho ukuthi azivike laye ake athini, not ukuthi sezahlala athinde kumbe inyanga zonke. Hhayi, sitsholo khonapho ukuthi abanye obaba baya befuna ukuthi izinga umama esesikhathini angene laye emacansini. Imela nxa ethanda kubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungena esikhathini ubaba uyabe sefuna ukuthi baqalisa injalo. So siyabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi banakho ukuthi ngendlela epolite nokuthi ngendlela leyani yokulwa laye ichazele ukuba ukuthi hayi babekunje kuyabungaseki okunye kwangikhona sokufuna sokukhoza izinto ezinjengabokhenza.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Yes, khuluma kunjelo beselupane i-national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but ingase singena endaweni zezaphonapho asibi labomama kuphela, silabomamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Lami ngize ngishayele evike ezayo ngiyabe ngiqala e-Robert Snow esemskeeters bengisengisiza ngapha-ke ema-town.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa besebancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela ePhalamende?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho kuthola khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha, ethula umntwana ngasuka lama-complications besethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazonezo ukuthi abadala babona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesebona unothi ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahamba ayenda kobani. Siyagqumusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nokuthi ukuthi bayendise abantwana abancane, ngoba siyakuthole kunazele kunazibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana. Uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 16 years, u-20
edalela ePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dubo?
Ziyatholakala sibili yithi abesifazane njalo sifuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe?
Kulokunye okuthi nxa uvele uzivisele ngento yakho uyaku-ignore. Yebo, kungakuwisela phansi, but nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho yokuthi ngifuna ukuya nalapha, ungazi ungani ukhubekile, but uthanga masinyane enhliziyweni ukubhonda ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehluleka ukuthi la ubangeni kwezombusazwe ngendaba zokuthi ingabe funa ukushushela vele phansi aku-attract-a ngezinto ezinjengazinezo, kodwa ungazitshela ukuthi even bangaze bathethi noma ngiyaba-ignore ngiyamuva or ngihlela lapho engihlule yakho.
Lapho-ke belilalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu, ongumeli wePhumula South edalela ePhalamende. Olivalelisayo okwamanje nguPractice Jeremiah.